uhulumende namhlanje kakhulu lapha eHarare uthethe wafaka amapholisa endaweni zonke ngemva kokuthi yena bona bethilo ukuthi khona namhla hayi akusobe kube lama demonstrations. Now okwenze abantu bagcina bengenile e-town kuzodemonstrata ikuthi bahambe bayathatha ama-leaders ze-CTU ojasethi labomtasa khona ngale emahofisini abo, bafika babachaya abantu basebezonda ke abalandeli babo basebengena e-town nayikho kodwa bebefuna ukuthi abantu begcine sebesenza udlakela ke bona besebevumile ukuthi hhayi nje bazafaka elinye ilanga for i-demonstration yabona.
Ukuthi bencitshe ilungelo lokutshengisela bekuqondile?
Hhayi, angiboni kuqondile because angiboni ukuthi kungenelana njani le kholera. Kangcono phela abantu bengasabuyi emsebenzini ngoba abantu bagcwele lapha edolobheni besiya emsebenzini besenza ema-shopping. Angcono nxa kuthi khona sekuhluphile lokho kwekholera kuvale phela indawo zonke lezinto zonke, akhona ukuthi kuvalwe nxa bona befunile ukuthi nxa abantu bathi hayi bafuna ukusebenzisa ilungelo labo la-section 59 ele-labor rights, bona sebekhona sesithi hayi lingasasebenzisi. Sebethi hayi sifunga ihlangana eGwanzura, hayi lingasasebenzisi kule kholera. Izolo sikhuluma nje bekule graduation e-University of Zimbabwe, indaba engakhuluma ngendaba yekholera.
Ibandla lakho liyasola njalo umbuso kamongameli Mnangagwa lithi useyehlulekile.
Sikutsho ngenxa yokuthi izinto nxa ufuna ukulungisa izinto kumele abantu bonke bedonse lawe, abantu bakobulawayo, abantu beHarare, abantu bemakhaya. Njengomuntu ongawinanga kuba nzima ukuthi edonse nabantu bonke ukuthi khona belungiselele ukuthuthuka kwelizwe. Yena bona sebe-resorta to udlakela ngoba sebebona ukuthi sokubehlule. Khathesi izinto ziyakhwela ezitolo, amafutha sefika kubo-$15, izinto ezazingama-$3. Akunjela ukuthi khona at this rate ngale ndlela okwenzakala ngayo kuzabe kunjani ngokuphela komnyaka. And lokho kutshengisela nje clearly ukuthi khona hayi umuntu ongazange ewine ama-election, and ngenxa yakhonokho abantu laba bamsapoti, abantu baphakathi lapha eZimbabwe nabantu baphandle, and yikho ukuphambanisa ukuthi khona intuthuko iyenzakale kuhle lapha elizweni.